Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 17 mabasa 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla lesicc selichayele ihlombe induna umaduna we Filabusi.
Yazi bagijima bachaya izimpembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe.
Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Kambe kungaba kunguye na? Lalela uzizwele.
So ivoice le ngikabani xa ukhangela wena uyazi ivoice ubonani ngabani ivoice le ikhuluma lapha sichayile.
Angazi uthandi umnawa uthandi angazi uthi uhamba njani ngoba nguye engilwa la nguye uma ngivakela ipoison.
Intatheli izindaba zikhalaza kuqula lesadak elizohlola ukuthi umumo ulungele ukhetho na ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho.
Njoba libonile lapha nemhlanganweni ukuthi intathele eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla lesicc selichayele ihlombe induna umaduna weFilabusi ngokugcotshwa kwakhe. Umaduna ugcotshwe emkhosini obulomongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Umthwakazi jikelele leZimbabwe jikelele sihlanganisa umzilikazi amajobana lomambo amakhosi emvelo amakhosi eZimbabwe sithi amhlophe athenke dabula mahobo mafu umzukulu kaJim umntane inkosi umzukulu kamzikazi sithi amhlophe njengoba sucwetshiwe ukuba ngamanye amakhosi eZimbabwe awendulo usapho lukamzikazi isizukulwana sikamzikazi sithi bayethe dabula mahubo konjani kamafu abantu bonke bathi kulapho ezanikethela khona. Siyabonga kakhulu thina simelelwe ngu-Advocate Chamisa lebandla labantu Citizen Coalition for Change sithi inkosi kayikubusise ikugcine njengabo Solomon abaphiwa ingqondo ezibanzi sithi busa labantu inkosi ngabantu njalo amandla avele ebantwini. Sithanda ukunxeba indlebe ukuthi inkosi ubabamkhulu ozala wena umafu unkonjeni uhlutshwe kakhulu ngamabhunu wahlutshwa kakhulu ngabantu abazuza uzibuse abebandla lezanu PF. Sithi ke wena njengojaha osakhulayo inkosi legazeli elisagijima umzimba unanzelele ukuthi laba bantu bangakungenisi ezombuso ngoba wena uyinkosi yomdabu inkosi kalo kamzilikazi. Yazi bagijima bachaya izimpembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe. Hatshi bo inkosi yabantu inkosi yohlama yikho ke izizwe zonke lezi zizakhothamela wena sithi bayede dabula mahubo konjeni umzukulu wesilo umzukulu kaJim ijaha linsiza labo ugodlwayo kubantu bani ungani ungabusa kuhlukane lezi labanye ababusa belandela ezama political parties wena ungumdaba siyabonga ungani uNkulunkulu ngakulondoloza uzukhulu khokhobe ubuse isandla esibunene esibuswe nguThixo siyabonga sithi bayethe
umnumzana Felix Magalela Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa kuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye uQobo ngeviki edluleyo uZulu usele bambe owaphansi ngemva kwamazwi la ahlasimulisa igazi awethulwa ngumama lo ekhuluma locathangelwa ukuthi inyanga esithi ufuna ukubulala uGumede ngemithi ngesizwe amazwi la
Umeluleko umtaka Gumede lo wamzala phandle onguye othathele uSandras ubuduna uhlala edorobheni nguye ngimtsho ukuthi cupha wena khona ngapho inhlabathi amaveri emota khona ngapho ubusuhlanganisa le mthandazo yokutsha abantu ayenzi extent inyanga le isiyaphela vele ngase esefile ngoba usengikhathazile malume umfana lo sengikhathazile sibikathe siyanisela xoloshe ngakuzamela iplan emtaka mama zamela iplan kubongwami lawo esungithu zamela iplan mo umeluleke umntane different kaGumede lo modelo atokathe uthathele uSandras ubuduna segcojiwe lemota sehamba ngemoto soyikonsithi ngemota sokuwrite ke manje umchayini extent
lawo yiwo amazwi awethuse abaningi awethulwe intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Jesus Banda uvakatshele omunye umama olobuhlobo lenduna uGumede obecatshangelwa ngabaningi ukuthi nguye owethula amazwi la kodwa yena uyalandula kesizwe ukuthi yena ucabangela ukuthi ngubani owethula la mazwi
so ivoice le ngikabani xa ukhangele wena yazi ivoice ubonani ngabani ivoice le ikhuluma lapha sichayile
angazi uthandi umna wami uthandi angazi uthi kuhamba njani ngoba nguye engingalayo nguye uma ngifakele ipoison
umna wakho
it's so lakhathi
umna wakho ubone nganokulisana
ayi vele ngathi vele long story lo mna wami ngoba kwake kwathi kwakungu 90s so lapante ngamphethe ba sikhona lapha edorobheni
laselisiba
esithi kwangkhona wayekhuluma labo makhelwane esithi kwangkhona mina ngithethe indlu kaAntwana so indlu leyi ngikhohle ukuthi ngiyami aso yami ngithi labo bayifuna ngoba indlu yakho anti ba indlu kaAntwana so
ya truthful ivoice le
khathesi nyamangala ke sokuthi yimi ngikhuluma lawo ma voice yimi engikhuluma lenyanga le ephendulileyo mina angazi
ifone yakho ngapi ifone yakho la ile WhatsApp
Eh,
yeah. Ulumuntu uyakhulumela ngendaba zale ndune fakwe.
Hayi, mina okwami ukuphela ngikhuluma labantu abamangaze ukuthi ngikhulume ngayo
uMlelo. Kuthi uthi ivoice le abathi singiyakho uniya confirm ukuthi ngiyimna wakho thandi. Uma uyizwa kodwa mela umuzwa ndumna wakho, ungayizwa ukuthi ivoice yakho.
Ukuthi umuntu anje uyazintsha. Umuntu uyazintsha.
Right. Ukuzwe njani ivoice le? Ungawukhangelela njengomuntu omdala uyizwa njani ivoice le? Ukuthi into enjani njengomuntu omdala ukuthi nxa kuzokuthiwa nansi ivoice ethu umuntu abulawe?
Ngithwele nzima kakhulu. Ngithwele nzima kakhulu. Ngoba izinto esengizikhethelelwa sezinzima kimi sisempilweni yami. Sezinzima ngoba iy'nkulumo zibuya ngapha zibuye ngapha empilweni yami. Ngoba khathesi kule ndaba yendlu.
Andrebi
yona le
esuyo le
esikuyo le umfana lowo yebo ukuthethe ubuduna angilandaba la kodwa sekhamba efuna indlu uthi ufuna indlu
injonale
yona uthi ufuna iplus
indlu ayichilwa babakhe
uthi ufuna iplus eplazini ngahamba ngitshelwa ngomunye ukuthi kangigijime ngiye ngaelupani ngiyetshintsha iplazi libize mina ngoba wayesesende imeseji ukuthi ufuna
iplazi lelikabani
ngelikagumete
lapho uhlala khona sefuna ukuthathela
yeselifuna akuhlali muntu ngile
people ukhumbuza abantu umenyezwa uthe sifa ukuthiya wena ungunkosikazi wakhe
yebo
akulomunye unkosikazi wesibili ethe khona
mina ngondlwe ngu-anti wami uMandebele engondla uMandebele ngangimncane ngakhulela kuye kwakungela umntwana owayehlala laye umntwana owayehlala laye wayehlala lo mtaka bhuti wendodakhe okabhenja udala ehlala lo Razaro umntaka umzukulu umntaka dadwabo kaGomete wahlala lo Oziya uOziya wahamba nje ngesikhathi sempi
uzizwele lawe mlaleli sizazama ukukhuluma lo dade wabo okuthiwa nguThandi othiwa nguye ongaba wethule amazwi la sizalethulela esiza kuthola
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote ngenkulu
asambeni madoda
siyovota sikhalaze kuqula lesadak ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho intathele izindaba zibe lomhlangano lequla leli ngemva kokuba lihlangane labezombusazwe umkhokheli webandla le-CCC umnomzana Nelson Chamisa yena uhlangane lequla leli ngolwesihlanu walitshela ukuthi umumo awulungelanga ukhetho olukhululekileyo ngoba kukuningi okungakalungiswa okufana lokwethulela uZulu uluhlu lwabavoti i-voters roll lokunye okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iqula leli likhokhelwa ngumahluleli uTijeme Dlamini owakweleSwaziland. Ekhuluma lentathela izindaba yeHarare, uDlamini okhokhela iqula leSADAG Advisory Council uthi bazaxoxisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezishiyeneyo ngezokhetho.
Lebe sikutelekela lapha kubitwa ngesilumbi ukuthi pre-election assessment mission, usho ukuthi kutohlola ukuthi kulolu khetho lesiyakilo ingabe lelive lilungele ukuthi liqhubeke libambe lolu khetho.
Ugcizelele sithi ukuza kwabo kuleli kuzancedisa ukuba bezwe ukuba imithetho eselizweni iyahambelana na le mithetho esetshenziswa ngabeSADAG,
so that ekugcineni kwakhona sitoba ne-region lobonzi awo kubusika kwayo kude imisindo leminingana kuyafunyelwa lawo.
AbeSADAG laba babuzisise ngokukhangelelwe ngabaphathi bezindaba. Enye intatheli izindaba esebenza izimele uGracious Sibanda utshelele umhlangano ukuba intatheli izindaba eZimbabwe kazikhululekanga ngesikhathi sokhetho.
Njoba libonile lapha emhlanganweni ukuthi intathele eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba ukulanda imhlangano yepolitiki ngoba kusuka kube nzima ukuthi mawuyintatheli uziveze.
Lokho kugcizelelwe zintathele izindaba eziningi ezingene umhlangano lo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi
abantu beZimbabwe bayabona ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende ofisa ukuthi bethuthuke emhlabathini lowo abawulwela kanzima asebe ubambe ngezabo izandla. So hayi asethuki.
Okubandla liphikisayo umnumzana Felix Mafalaye uthi
kodwa sibona amanye ama-journalist e-ZBC le-state media sebe sima kuma primaries eZANU-PF. Lokho kutshengisa ukuthi the unprofessional abame lokho kwenza abantu babahloniphe.
Umnumzana Desire Chuma ingcwethi kwezombusazwe ezimele uthi ulutshwane ukungenziwa inhlanganiso yeSADAG ukuguqula indlela ukhetho olwenziwa ngayo kwele Zimbabwe.
ISADAG kade yayenza ama elections lawa ibuyizwa monitor ama elections lapha eZimbabwe. But akula inguquko eyayikwenzakala. Of course they've engaged the media and they are going to engage other stakeholders, but they've been doing that for quite a long time.
Iqula leli elikhokhelwa uDlamini lamalunga agoqela unkosikazi noThemba Chubuyeja, umnumzana Makabole Mafiri osebenzela iSADAG lomnumzana Elijah Munyuki. Ukuthi lingaqeda ukuzwa imibono yabantu libeze lisipha iqula leSADAG organ on defense and politics yona eza kusho ukuba bazaye bekhona kuqhutshwa ukhetho olukhulu lonyaka eZimbabwe. Ngimele ithuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi njengoba ilizwe lisenelisa iminyaka engamachumi amane nantathu lizibusa kusasa, kumele zonke izizalwane zibekwazi ukuthi ilizwe ngelethu sonke. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF seliqalile ukupha izimoda amalunga ebandla wonke anqoba kukhetho olwedluleyo lokudinga abazalimela kukhetho oluzenziwa kunyanga ezilandelayo. Kulezigaba ezingamakhulu amabili 210 elizweni. Okwamanje selithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke kustudio 7 okhulumayo ngikhumalo eBotswana. Ngithanda ukuthakisa abantu bakithi bemathebheleleni ukuthi benanzelele le into ebuya lebandla le-CCC yokufuna ukuthi kuvotelwe abantu bengazakahle. Bantu bakithi esiNdebeleni, asivoteleni abantu bakithi esiNdebeleni. Singeke sikhethele ubani iparty ukuthi ajoyine yiphi iparty. Yoyo iparty okiyo yona i-right akulanda. But asivoteleni abantu bakithi ezabelweni zakithi, umuntu esimaziyo. Ya sekeleni kurojwa siphonge ukuvotela abantu esingabaziyo ezabelweni zethu. Bekubuye kube nzima ukuthi sibatshele izikhalazo zethu, into esikhala ngazo. Asivoteleni abantu bakithi ezindebeleni. Ake livule ingqondo kumane emaqandeni, votelani abantu bakithi endaweni zakithi. Lina linjani uze liyevotele emashonaleni? Yindawo yakhona le. Ake livuse ingqondo badala.
Nani sanibonani studio nabalandeli babo, ngidlulise igama ngujoseph. Ngikhuluma ngilapha phecheya, ngikhuluma ngendaba lo ndaba le gold mafia kumele investigate. Angiboni into ethona investigatewa la. Into emele yenzakala ukuthi uMnangagwa kuphela kumele step down uthathe uvice president ayainvestigate engaphandle, ngoba igama lakhe liqanjile la. U-auxiliary liphakathi, ulo mprofethi wamanga lo uthiwa ngu-ambassador oprofitha amaqanda or amatamatisi efizini abotshwe naye. Wonke amadoda afakiwe orushaya labo bangikhona ababotshwe ngoba baveze, ngoba imali le ma ungalungisa ifake kwezibhedlela imigwaqo, ilizwe leyani ngaqonda libe lika kakhulu. Le misebenzi ivele, labantu basebenzi, labantu bayelakha ezibhedlela, iningi le mali ungathola ukuthi ama-akhawunti abo khona le koDubai kuphi kuphi bamasimamiliyoni, uzothiwa umuntu lamamiliyoni oyithiwa ngehebhedi bangikhona labo beloko berobha abantu besithi bona bangabafundisi, bekwazi ukuthi ayikho nale nto yobufundisi abayenza. Into ebenzayo ubuqili kuphela, berobha abantu impilo zabo bebatshontshela. Hhayi, sicela babotshwe kungela kula kuinvestigatewa. Uinvestigatewa phela iqedile i-Aljazeera yainvestigatha ngabo, yikho kona okwenu kubona yikho kwenzaka into kudala kusenzakala futhi kunenye lingakwaziyo.
Linjani, ngiyabingelela kwa-Studio 7. Ngokokuqala, igama lami ngu-Dorothy Sibanda. Ngokokuqala manje ukuthi ngikhulume nami ngithi ukuphawula kwa-Studio 7, kodwa ngibuhlungu kakhulu kwa-Studio 7 uma ngibona le nto eyenziwa ngu-President uMnangagwa. Hayi, asiyo kahle. uMnangagwa ngibona nisesihambela phambili isiko lakithi. Ngibona ngani Studio 7 uMnangagwa bengadingeki entweni zakwaMthwakazi. Hayi kabi, kodwa sehamba kakhulu, sevusa, sefuna ukuvusa neziphofu amehlo, ukuvula amehlo. Hayi lokho nje nongaboni nje mela kubone ukuthi hayi aseyiyona, aseyikho kahle. Ngoba thina siyazi ukuthi izinduna ngesiko lakithi. So mase ziyogcotshwa uMnangagwa, liyabona ukuthi ngamanzi ne-oyili into ezingahambisani. Hayi, esiphakameni sicela masiphakame singabantu besiNdebeleni, masingayivumeli into ezifana nalezi zenzeke esiNdebeleni. Ngiyabonga kodwa ndabukile ngento eyenziwa ngu-president wethu. Kumele ahambe yebo asiyali, kodwa makangangeneli. Ezinye izinto makazihloniphe, into ezisiNdebeleni. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 linjani, Studio 7. Labasakazi ku Studio 7. Mina indaba yenza ngiyixhasa lapha ngicho ngokuthi lo sisi lapho okhulumayo lapha ethi yena usisi lo ethi abantu bemashoneni usazobafaka elobani. Basazobafaka belobani. Lo sisi mele sikhumbule ukuthi phela bakhona abantu asebehlala ngapha esindebeleni ngapha ukuthi basuke emashoneni. Abelishona lo muntu. Abelishona kakho umuntu ngaleso sikhathi lokho esathanda amashona indlela yenza khona. Phela kahle kahle elizwe leZimbabwe lidivayidiwe abantu abananzeleli. Abantu bakithi abadala ngininanzelele ukuthi iZimbabwe vele yona ngokwayo iqunyiwe. So umthokazi mayisithi yaqhuma ilizwe iright ngoba vele ibonile ukuthi liqunyiwe straight. Ayikho into eyenzakala emandebeleni iharali ungakhayela iharali ugoqwe iharali ukuthi unjani kodwa emandebeleni ngitsho kufile konke okungayokuthi umnango wakho usapota one side so ma umthoka isithi fuquma iyekele niqumilizwe and then ma isitsho njalo abantu abaningi bona bazoyisapota kakhulu bona bazoyisapota kakhulu bazoyilandela ngoba i-TPC le ayila msebenzi ngoba la ngiyemashoneni still vele lapho kuzoba njalo kubona kanje kubona kabi so still vele kuzoba njalo vele khona yaze ivotele i-TPC le kodwa vele kuzoba njalo kuphela akuzozoyitshintshe lutho la uzodonsela esayidini yakhe lokho lifuphamisa abanye abantu lisehlule ukuziphakamisa le
Thokazi omdlweli vuka njani njani lonke basakazi okhuluma ngumasenga hayi ningakhohlwa ukuyavota abantu bakithi asamenisevota sizama ulungisile izwi lakithi into zokukhuluma abantu becabana sasebenzi manje okwesibili kulo mama lowo bekhala nge-Helen Suzman ukuthi ayibuyanga kuye kathi ufunani kahle kahle yini acabanga ukuthi ubezayenza yena ubehlalela engadinganga yena amaloya oright wahamba wamela abantu makuwukuthi uboya lokho okwenziwa yilawo abantu kuwrong kahlahle yena yini alayo kahlahle angasiza ngabantu azi ukuthi kungcono ukuthula kulowo phongo ukuthi uphonge umana nje phambi kwabantu uzamoshela abantu njengento enzikela msebenzi akula umuntu akala nje uvele isent yokubhadala iloya encemela abantu kodwa uyaphonge ubele umana abantu bakithi akazi ukuthi linjani vele
ngibingelele enkundleni ngingabe linjani lonke basakazi njemba lapho elikhona liphilile basakazi uma ungabheka nje kusuka lokhe kwafonywa izano ngo-1963 izano kahle kahle ayinayo imbali enhle njalo izano yona vele ukuphatha kumbe ukubusa kumbe ukukhokhela ayikuphiwanga uNkulunkulu kazange abanikeze laba bantu ukuphatha abantu kumbe ukukhokhela abantu bavele kahle kahle uma babhekile yonke into yabo abayenzayo ngiyokusebenzela ezikhwameni zabo betshela abantu amanga ubesubheka yena lo onguPresident ngesikhathi samanje ukuthi irekhodi lakhe alikho lihle laye ngaleyo ndlela abantu bakithi izano ingeke isenzele lutho izano no izasebenzela ogawule abayibo abaseduze lezano abangabathengisi bethengisa abantu besizwe sasemathebeleleni betshela abantu amanga betshela abantu ukuthi izano silungisile imigwaqo siyenze yonke into iviki leli liphelileyo ngibe ngisekhaya ma usuke eBedbridge lapho siyafika kobo West Nixon lapha kuyayangisa impela angazi ukuthi izano ikhuluma ngayiphi development ngoba idevelopment abakhuluma ngayo ngiyasezindlini zabo hayi esizwe kube sokusithi lina abantu ye-CCC nanzelelani ngiboni ngathi lani likhampena lilele alikwazi ukuthi abantu elikhampe eliphikisana labo ngabantu abanjani nanzelelani ngoba lizachawa 10-0 khona laphana ngobutsotsi bezano
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulaba sakhulayo abane abadujulwe bafa izolo egigini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabo edolobheni leDeadville esigabeni seAlabama. Kusiyafika izolo ebusuku amapholisa abelokhu engakazisi isizathu esibangele ukudutshulwa kwabantu lokhu lebizo lomuntu oyenze lesi sihluku. Kolunye udaba lwezemelika abanye belokhe besithi umongameli Joe Biden kumele engancindisi kukhetho oluzayo kodwa adedele omunye osakhulayo ngoba yena usegugile. Kodwa abanye bathi umbuso kaBiden uhamba kuhle sibili. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi iyuhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe usuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kuyizinto ezimbili ezijiyene. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto ezinengi, waquma lokhu, walahla lokhu, wathethisa lapha, wathini lapha. Umhlaba wawusungathi awusuphambene kawusakwazi ukuthi kathi manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba i-America ngithi zenza ipolisi elikhulu lo mhlaba. So ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho kwakuqunywe nguTrump lokho. Ungakhangela kathesi impi le eye-Ukraine le-Russia. Iyakhokhela i-America khonaphana iloke ikhokhela ibambi NATO ihlanganise amazwe. Ngibona ngathi ngakukubi kangako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli uKamala Harris ubehambile ekhona ngale Africa. Lathi kasi asichiwa ngaphandle kakhulu i-Africa ku-foreign policy lapha. Mbona ngathi akukubi kangako ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Uyamukelwa kuhle angabe ngumuntu lowana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yiko lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayo ezombusazwe.
Hello? Hey, I church office yini? Yithi kusa church office yini? Akuna problem, befuna ukubuza ukuthi lingaba le charge yefone lomlomo omncane yini? Kanti church office le church yani? Oh, sorry my sister, let's see your charge on my phone. Okay, fine. Charge. Captain Charge Office Lee Chachani. 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 Okay, fine. Charge.
Ngakugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC selitshayele ihlombe induna uMaduna weFilaphusi. Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande.